sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithatheke leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi u21 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi acubungula udaba lukagogo weHarare okuthiwa ubegcine isidumbu somyeni wakhe njalo ethwathike indodana yakhe ephahlweni lwendlu lapho kade ehlala khona okweminyaka elithumi lanye.
Ngom umbono babugande umama lo ngimbona engumuntu opheleleyo ngoba zonke izinto azenzayo uyazazi.
Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukhangelelwe uhlangana lenhloko kahulumende eBrithani umnumzana Rishi Sunak lamuhla kulelo lizwe lapho abazaphatha indaba ezithiyeneyo ezivalisa eZimbabwe.
Ukuzwa kukamnumzana uRamaphosa kwelaseBrithani sibona nje ukuthi lokho ukuthi ngoba inkosi intsha ayikadlelani nabaholi kumbumongameli abathizeni kungakho inxusa balapha eSouth Africa.
Kulezakhamizi koBulawayo sezisungule uhlelo lokusungula umsakazo wabasakhulayo oluzaphathisa ekuxoxeni ngenhlupho ababhekane lazo.
Siyakhangela ukuthi bona ikakhulu ku-artist zafika ukuthi baningi kakhulu abangama-artist abagcwele lapha abezinto ezehlukeneyo abangalalo leli thuba lokuthi bona bazifice labo sebephakathi kwe-programu zabo emoyeni njengakwamanye amazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi acubungula udaba lukagogo weHarare okuthiwa ubegcine isidumbu somyeni wakhe okwamalanga ambalwa njalo ethwathike indodana yakhe ephahleni lwendlu okweminyaka elithumi lane. Umbiko owethulwe ngamapolisa izolo uthi abantu bengalaleli amahungahunga ngodaba lolu ngoba beza kwethula okuyikho okwenzakalayo. Iphephandaba le-H Metro libika ukuba ugogo Plaxedis Mahlahla welokitshi leZengeza ufelwe ngumkakhe kumaviki amabili asanda kwedlula wazihlalela lesidumbu okwamalanga ambalwa saze sawonakala. Kutholakale njalo indodana yakhe uGrant oleminyaka yokuzalwa ngamachumi amathathu lasithoba munwe munye 39 esephahleni lwendlu lapho abikwa ubehlala khona okweminyaka elichumi lane 14 emanikiniki inwele lendevu zingamahlahla njalo lenzipho zizinde okwesabekayo. Omakhelwane babikwa besithi uGrant bagcina ukumbona ngemva kweminyaka elichumi lane. Amapholisa athi abuzisisa ugogo Mahlahla okwenzakalayo kodwa kazange abotshwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Wajabi Bangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngom umbono babugande umama lo ngimbona engumuntu opheleleyo ngoba zonke izinto azenzayo uyazazi njalo uye ubezama ngakho konke okusemandleni amaqhinga wonke ukuthi azame ukuthi akufihle ukuthi kungaze kweneliseka ukuthi kufike isikhathi sokubana kube nomuntu oza kwenelisa ukuthi aza akubone noma akuvumbulule lokakwenzayo okutshengisela sobala ukuthi yinto abekade yazi njalo yinto ebekade nisele uqhubekela phambili layo elokho eyifihla kukati ke kuze kwafika lelo langa uke kwagcina kuvumbuluka yonke into.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani amapholisa ukuthi aphume lodaba oluyilo olwenzakalayo kumele baqale ngapi lapha njengoba sisazi ukuthi amapholisa kawavunyelwa ukuthi aye enyangeni ayebuza ukuthi kuhamba njani?
Insumansumani yendaba insinda baphendule lindaba babugande ngoba njengoba sicho ukuthi indaba ezinje izinto ezifana lobuthakathi zinzima kakhulu kakhulukazi ngenxa yokuthi amapolisa sobantu bangahamba ezinyangeni bethi bayacha amadambo noma bangabiza owafafa abaprofit bezo bezokhuluma ukuthi uhamba njani indlela engibona ukuthi osekufanele ukuthi amapolisa baqale ngayo ukuqala yokuthi kufanele ukuthi bathi babe clear ngeidentification yakhe lomlisa lo ukuthi ngempela ngempela yena ongubani okokuqala okungangokuthi kufanele ukuthi kwenziwe ngisho lama DNA test azadalula ukuthi ngempela uyisihlobo sikabani lo muntu kusuka lapho kulezo ndlela zama DNA test bese kuyukuthi sesibali mhlambe le certain interrogation abazazama ukuthi bayenze umama lo ukuthi azadalule yena iqiniso ukuthi wazini njalo wenzani njalo ukuthi kwenzakalani akhulume nje zonke izigebegeme zakhe azenzayo yiyo kuphela indlela kodwa kokuqala kufanele ukuthi ukuthi badetermine ukuthi ngumuntu weqiniso yini njalo lokuthi uyisihlobo sikabani kudingakala ukuthi kwenziwe ama DNA test yiwo azadalula kuqala ukuthi kwazakale ukuthi lo muntu ungubani njalo uzalwa ngubani kubeze kuqhushekelwa phambili kodwa ke lolu daba luzabe ludaba oluzafundisa abantu abaningi isifundo ngoba lube ludaba oluphumele eshashalazini ngoba ziningi izinto ezicishe zifana nakhona lokhu ezenzakalayo kodwa ke zigcine zinyathelwa ziphelele nje emoyeni abanye abantu bengazange zafika mhlawumbe emehlweni abantu noma mhlawumbe zingazange zafika ngisho nasezindabeni kodwa ke nathi udaba selufikile engithemba ukuthi amapholisa ngoba indlela abangasebenza ngayo kuphela it's a scientific way yokuthi kufanele ukuthi kube proved kube sokuqhutshekelwa phambili ngokuthi kwazakale nokuthi njalo kubuze abanye ngisho laye lo mntwana lo onguye oye waqala ukumbona kuzadingakala ukuthi kwenziwe zonke lezi zinto okuyinkluda lokuyekuzamena indlela i-state yake asingakhona indlela inwele zakhe bezingakhona bazama ukuthi bacabangele ukuthi ngabe kude wagcina nini wagcina nini ukuquma inwele wagcina nini ukuquma inzipho ngoba kule ndlela okufanele ukuthi kuyeneliseke ukuthi kudetermine ukuthi umuntu uma engahlala isikhathi esingaka inzipho zakhe zingabe zikhule zabe ngaka kungabe kwenzakalani kuningi izinto abangazicubungula abangazicutha ziphuma kuye ulwane umlisa ngendlela e-scientifically ezatsho ezakhuluma i-record eningi kodwa kakhulu inkulumo lapho abazagcina khona nguye lo mama lo ukuthi yena akaliveze iqiniso ukuthi kwahamba njani.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabi Bhango Dube ocubungulayo izombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelepilitane. Umongameli Cyril Ramaphosa wakule South Africa ukhangelelwe ukuhlangana lenhloko kahulumende eBritane umnumzana Rishi Sunak lamuhla kulelo lizwe lapho abazacubungula ihlelo abangaziqhuba ukuqinisa ubudlelwano bamazwe womabili. URamaphosa ukhangelelwe njalo ukuphatha udaba lwezijeziso ezafakelwa enye yenkokheli yeZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. Umongameli Ramaphosa unxuswe yinkosi yeBritane uKing Charles yena ahlangane laye izolo phambilini kokwethula umbiko wakhe ePhalamende yalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba lobudlelwano beleBritane lamazwe eAfrika ugoqela eleZimbabwe usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ukuluswa kukamnumzana uRamaphosa kwelaseBritane sibona nje ukuthi lokho ukuthi ngoba inkosi intsha yayikadlelani nabaholi kumbumongameli abathizeni kungakho inxusa abalapha eSouth Africa isimnxusile walana ngoba bekhola ukuthi iSouth Africa abanazi izimpi neSouth Africa.
Yona inkosi entsha eBritane singathini ngombuso wayo nokudlelwano lamazwe eAfrika? Njalo lokho asekwenzele ele South Africa kungabe kulomthelela yini kwele Africa jikelele lele Zimbabwe?
Indlela ebukeka ngayo inkosi sengathi yona ikhona lapho ethanda ukuthi abantu bakukholwe ukuthi ayifuni ukuhambisana namazwe ase-Afrika lawo mhlawumbe anobudlelwano bungahambelani kahle nelaseBritane jikelele. Ukuthi kungaba khona umthelela ekunxusweni kwelase-South Africa kwele-Britane asibone ukuthi ngaba khona into etheni. Ngaphandle nje ngokuthi inkosi inxusa umongameli wezwe lakhe wahamba naye bayoxoxisana mhlawumbe ngoba phela nakho esephethe naye kanti ithemba lisekuthini njengoba sibone ekushoneni kukanina wenkosi ukuthi ngempela akazange awafihle amadama wakhe kumbe indlela abuka ngayo ngendlela ilizwe laseZimbabwe eliziphethe ngalo. Kungaba yilona mhlawumbe yiyona indlela esingabuka ngayo ukuthi cha uzoveza sobala ukuthi yini angayithandiyo yini njalo angayizwisisiyo, kodwa lokhu akusho ukuthi ukhona umahluko othena ozokwenzeka, ngoba phela siyazi ukuthi laseBrithani nayo linepolitiki zalo liphinde libe nobukhosi balo. Khosibalo kanti njalo ufuna ukuphikisana kakhulukazi nezepolitiki, kumbe laba abaholi bezepolitiki kubekwe kwezepolitiki abakhethwe ngabantu. Kungakho sithi asibone ukuthi ukhona umthelelo omkhulu esingabona usenzeka ohlukileyo ngenxa yokuthi sokukhona inkosi, ngoba siyabona ukuthi elaseBrithani njalo nje lihlala likhuluma ngezinto ezimbi ezenzakala kwelaseZimbabwe, ukuthi mhlawumbe ngabe kuyakhuzwa indlela abamalungelo oluntu aphethwe ngayo. Sibona ngathi inkosi nayo izohamba kulezo zinyathelo, nakhona kungekho okukhulu esicabanga ukuthi kuzokwenzeka umuntu kungabe uguquke ngenxa yalokho.
Alo ke ngumnumzana Vusa Muzi Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kolunye udaba olufanayo, uZulu wehlukene ngemibono phezu kwesinqumo somthethwandaba ophakemeyo kwele South Africa weSupreme okukhulula omhlophe owabulala iqhawe lesizwe umnumzana Chris Hani uYancis Wallace. Umnumzana Hani wayehlulwela inkululeko yabemsundu kanye lokwesulwa kwemithetho eyayibabandlulula i-apartheid. Isinqumo lesi sicunule umfelokazi kaHani ofunge phambi kwenkantolo kuthange esithi abahluleli bomthethwandaba abathethe isinqumo lesi bazazibonela ngokwabo. Kulabaningi abamsekelayo abathi idale leSupreme Court liphambanisile kakhulu, kodwa abanye bathi silungile lesi sinqumo ngoba umsolwa ubesejezile ngokuhlala ejele okweminyaka edlula engamachumi amahlanu 50. Umthethwandaba uphinde wethula isinqumo njalo sokuthi owake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma kumele abuyele entilongweni ayeqedisa isigwebo sakhe ngoba wakhululwa ngaphandle komthetho. AbeZimbabwe abalandela kwenzakalayo kwele South Africa labo badabukene ngemibono. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sikubona kwenzeka lapha isimo somthetho esesithanda ukutyeka ngendlela lena esibizwa ngokolimi lwanamhlanje ukuthi amakhothi acapture. Ngoba phela ake siqale ngowalusi. Umthetho weparole uthi wona ukuze uphiwe iparole kufanele laba owabalimazayo owabahlukumezayo kube yibo abokuqala abakuvumayo lokho ukuthi kwenzeke. Kodwa ke esikubonayo ngokhrisani ukuthi unkosikazi uDimpu selokhe ama kwelokuthi yena akahambisani nokuthi uwalusaphiwe iparole ngoba wamphuca umyeni wakhe, wamshiyisa abantwana bakhe bebancane. Njalo kube sokusiba khona enye into, inhlangano lezezinye efana namakomanisi avumelana ngakho naye unkosikazi kaHani ukuthi okunye futhi okukwenza uthole iparole ukuthi ulikhulume lonke iqiniso njengoba linjalo. So kunento lapha ethi yona uHalusi akalikhulumi iqiniso ngoba akabavezanga bonke abantu ayelabo besakha uZungu lokubulala uChris Hani. Wazitshela nje ukuthi uzofa eyedwa. Lapha ukade kusenzeka ukuthi ke manje kuthi angaphiwa iparoli yingoba bekudingeka ukuthi akabachaze bonke laba ayelabo besakha lolu Zungu itulo lokubulala uChris Hani. Kodwa uma ngabe sekuze kufika ukuthi umthetho umnikeze iparoli nale kwesivumelwano sefamily kaHani, kuyasibonisa ukuthi umthetho usebenza ngezinye indlela ungathi akusalandeli ngokugcweleyo iconstitution yezwe.
Udaba lukaZuma lona bathini abantu ngalo?
Nalo vele luhlukanise isizwe phakathi, njengokuthi lo luvele lubahlukanise kwasekuqaleni ukubotshwa kwalo. Esikubona-ke kwenzeka ukuthi sizaphinda sibone futhi uma kungathiwa uyabuyiselwa ngempela ejele, sisazophinda sikubone cishe sakubona ngalesiya sikhathi ukuboshwa kwakhe, ngoba abantu abanye abahambisana noZuma bathukuthele kakhulu ngoba kubona lungathi sokuyikumhlukumeza lokho umuntu omdala, ngoba nesikhathi lesi ayesinikeziwe vele bese sinciphe uma mhlawumbe besingakapheli, bese kuyukuthi vele kufanele ukuthi lapho khona abe sengumuntu okhululekileyo. Manje uma sekuthiwa kaphinda abuyiselwe, lokho mbona ukuthi kuzafaka futhi ilizwe esimeni esifana nalesiyana esake sasibona ekuqaliseni, ngoba bathukuthele kakhulu bona abangabalandeli bakababa uMsholozi.
Alo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ohlaziya ezombusazwe obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kulezakhamizi zakoBulawayo sezisungule umsakazo wabasakhulayo ozaphathisa ekuxoxeni ngenhlupho ababhekane lazo, njalo bencedisana ukuxazulula lezo nhlupho ngokwazisana bexoxa emsakazweni lo. Okuningi asikuzweni kugeyina kumede sayidi weStudio 7 exoxa lo mnumzana Philani Ncube, omunye wabaqondisi balumsakazo.
Leyi ngizathanda ukuthi ngithi mina ngichasise ukuthi i-Youth Community Radio Station yona kahle kahle ikhona koBulawayo lapha i-project leyi. Thina kubuye kithi mina engikhulumayo yimi director owakhona, then-ke kukhona abanye nje engathi mina o-programs officer engathi ngu-Dennis Mgwenya, sibe sesisiba khona laye omunye engathi mina u-Trevor Mhlanga.
Ube umsakazo lo we-radio community station ngalele abatsha lingathi livele lihlosene ngokuqalisa
iproject leyi? Indlela engancedisa ngayo koBulawayo lapha ingancedisa abantu abatsha, ngoba abantu abatsha kakhulu baningi lapha koBulawayo, njalo kabanikwanga ithuba lokuthi labo baziveze, kumbe ngithi mina iplatform bayinikwa ukuthi njengabatsha bazibone labo lokhu abakwenzayo ukhitshwe emsakazweni indlela abayifunayo.
Njengomsakazo osungulwayo njalo lisebenza labatsha, i-YFM idinga luphi usizo?
Esikudingayo thina njenge-YFM ikakhulu singathi thina yimali, ngoba ikakhulukazi singagamela njengakathiso ungafica ukuthi khona lanxa ngathi kuthiwe khona sokuthiwe nakho imali yangkhona le u-aplayela ilayisensi yakhona laphana kuyabhadalwa imali, ngiyabona ukuthi kule mali ebhadalwayo laphana for i-period ilayisensi yakhona for i-period of 10 years. Ikho-ke lolu ngolunye usizo esizingathi sikhala ngalo nje ukuthi abangasisizi.
Okuvele kwalenza laqala lolu hlelo lokuqalisa umsakazo lo kuyini?
Qala lolu uhlelo ngathi mina iproject lisana nje ukuthi lapha koBulawayo abantu abatsha kakhulukazi uzafica ukuthi khona kwezinye izindawo balawo amathuba ukuthi khona labo babe involved kumedia, okwenzela ukuthi labo bazibone. Singakhangela ukuthi khona ikakhulu ku-arts, sizafica ukuthi baningi kakhulu abangama-artist abagcwele lapha abezinto ezehlukeneyo abangalalo leli thuba lokuthi khona bazigcwele labo sebe phakathi kwe-program zabo emoyeni njengakwamanye amazwe.
Balaleli abafisa ukuthi baphathise kuhlelo lwenu lolu lokuqalisa umsakazo lo koBulawayo bengakuthola ngaphi Ncube?
Ngathi mina nganika nje ama-contact details nje ukuthi ngithi mina i-cellphone yami inamba yakhona ngu-0775574202, eyinye futhi eyesibili layo ngu-0773586444.
Lo-ke ngumnumzana Philani Ncube, ongomunye wabaqondisi bomsakazo wesabelo othiwa yi-YFM obexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale leCabinet izolo livumelane ukuthi kubandululwe umthetho weCriminal Codification Bill ozakwenza bajeziswe kalukhuni abayeyisa ilizwe leZimbabwe besebenzisa amanye amazwe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso ethiwa Teachers for ED yiyo esiqatha amatitshala aseqede izifundo zokuba ngababalisi kodwa bengelamsebenzi. Kodwa leli phephandaba lithi amatitshala la kuzamele aqale aye esikolo sokufundwa usiko lwebandla lezanu PF eseHerbert Tipepo School of Ideology. Okumanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela Studio 7 linjani kubazali bethu. Hayi, thina siyaphila hlobo zethu, siyabonga kakhulu umsebenzi ethu isenzela wona hlobo. Hayi, siyabonga, kuyasijabulisa kakhulu isibindi. Kuphela ukhuluma ngesibandla ngolobutswana. Into kuphela ngehlezi sikhuluma ngayo, sikhuthaza ngayo kulezi nsuku nje ngumumo welizwe lakithi. Abantu please, ngiyalikhuthaza kakhulu ngokhetho olukhona umnyaka ozayo. Abezingane zekushuwa ziphuthume kuyekubhalisa ukuvota. Sivoteni utshintsho, sibe lenze kusasa elihle. Nabantu bakithi bakebekele ulalela amangezano, liyekele ukuhlala liyenge inyaka yonke 42 years lokhu liyengwa lilandela liyengwa, ake liphume kulokho. Bakhulume bezihlanyele bodwa abantu bezanu besiya labo abahlanyela khona, likelekele ukubalandela lapho sobhuku labo bakhulumela izano libekelibeke lawa bedinga osobhuku bedinga bakhulumela izandaba zama-NP edinga abaqondane nakwezandaba ezam-P F ingabalandeli. Yonke nje jikelela umhlaba nje ibizo lonke laseZimbabwe thina ndolandela abantu bezanu, khangelelani intuthuko yenu intuthuko engihamba njani. Phumanini ukuzana zihlobo zethu, phumanini sibili. Kanti bona kanjani ahlale befuna ababulala abantu? Labantu liyayanyisa ngendlela osala liphuma ukuthi lingababulala lithi ngamaseliphuma emazweni amalithi linake eZimbabwe kulokuthula liqambamanga lingaba
siyabingelela lingalinjani khona ngapho Studio 7. Siyalibingelela lonke basazi bahle. Bengicela ubana ngike ngikhulume lami, ngifake lami igama khona lapho. Mayelana ngendoda leyo labomama abathina nakhona uSibangilizwe abamfuni kuZaphu, athi yena vele engubani kuZaphu, engathi njalo kababa kabamfuni lobani, kati yena kamfuni, hayi khona ukuthi asimfuni, utsho bani njalo yena kuZaphu engubani, engabe nguye owafuma leyo iphathini. Xa engafuni uSibangilizwe kajoyine enye iphathi kulo mfunayo, ngoba uSibangilizwe kazifakanga ukuba ekhokhele izabo, wakhethwa ngabantu ukuze akhokhele. Xa ebona ukuthi yena kafuni ukuba ngaphansi kukaSibangilizwe, kangene amaphathi maningi, kangene iphathi. Thina ngoba asilankinga la uSibangilizwe, asiukuthi thina nakhona kuba ngumntakaJoshua Nkomo akusafanelanga ukuthi thina naye akhethwe. La kufanele akhethwe, akhokhele ngekhethwe ngabantu, ngoba iphathi le kaZaphu iyafunywa nguye uJoshua Nkomo uyise. Asicala lokho ukuthi thina nakhona indaba la ekhethiwe, hhayi ubaba lo kazama ukuthi ahloniphe azihloniphe, engayenzi njengo-Innocent Kalaba walwisana lo Nkomo elwisana leZaphu. Namhla siyadubeka ngenxa yakhe elisa iZaphu lo Sithole, la esengena khonapho wathiyelwa leyo ndaba na kazidlela imali yakhe lo inikwayo labantu bakhe labo kulicembanyana kwakhe lokho behlale phansi emzini yabo. Siyabonga.
Sanibonani basakazi bethu abahle esinithandayo kakhulu, omagumede geni gumede saida awubantu wonke uBrenda, uBrenda mokudala wonke uEzra Jesus Banda awo uDube, hayi siyalibulisa lonke, siyalibulisa silibonga umsebenzi wenu muhle kazakusenzela wona. Ake sizame ukuthi sikhuza abantu amadoda ezanu PF lawo ahlanganisa uBelief Gawule loJoseph Juma, lo muntu lo wangabe ephinga lona indawo okhuluma ngayo antshelwa ngawe ngiyazi yonke history nga isithi kwavalwa 7 kilometers leyo kayivalwanga abantu bazi bakhephunye umgwaqo ukucheceleni lapha sokulamankobo nkobo ukuthi iwonder fit ayisakhambi ayisakhambi even nokuthi ayi polytechnic levule ebhinga lakho kwindawo ongalazi indawo zokufundela vela kukakhiwa lutho kupho nguvula ibizo lakho kuphela mina ngisebenze polytechnic eBulawayo polytechnic iminyaka engu 21 eBulawayo polytechnic yabana imisebenza lapha 21 years indaba akukhulunywa ngamehlo iBulawayo polytechnic yaso eZimbabwe yangeyo sasiyisikolo seRhodesia ngoba ungasikhangela sidala kakhulu 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 yiso sikhuluma ngaso lokho okwenziwe egwanda lo okwenziwe ebhinga lokhu sorry ayifekileyo ukuthi kuphela ikukhampenela ama-election kuphela ukuthi kubambibizo ukuthi kuthiwe ebhinga sokulento enje kukampeni ikampeni vele njalo siyakwazi abaningi ukuthi ningawukhombisa umfazi uyamthembisa ukuthi ngithi thina vele asigadi ibhasi sinezimota kumbe 3 ezihamba uhamba mahara umfazi wethu uyefika lenqola kayikho inqola just inqola yikho kwakobhilivu gawule nakucentral committee yezanupf abamkhethanga kodwa lokho esadala leginqebe manje ithi nte gawule ngicela wenze so mngani wami nakwazi ukuthi vele uyaphazamisa onje okwekusineni wena ngicela ubuye through studio 7 ufike ucela ukuxolisa izakhamuzi zakini etsholo sho ukuthi azakhamuzi ayito etsholo ngiyaxolisa kakhulu kakhulu ngamangala endlala ngiyitshelo lo ubaxolisa kwesabeki le bhayibhile into yokuxolisa kuqakathekile xolisa wena ungasihluphi ngakho lokhu la emandebele ntapha ukhuluma into esiyaziyo yonke la nxa kulokunye okuyinto okwakhiwa seyo sikuba sikubonile manje wena uyakukhuluma kuphi kade
hayi kenjani ngitshona njani studio 7 Chris Gander abanye bonke nje ngokusebenza nehlangene lisiphathele izindaba hayi siyabonga kakhulu sibe lokhu nje sikhuluma ngezindaba nje lokukhuthaza abantu elizweni lakithi lokhu silokhetho omnyaka ozayo so ukhetho lwethu kumele abantu bananzelele kakhulu ngiyakhuthaza kakhulu especially youth kakhulu yesisa elesithuba manje lokuthi kathesi babonta umumo umi njani elizweni lakithi labo kakhulu ngikhuthaza labo bona abezana abantwana bezana bonke abasapoti izana ukuthi isapoteni njengaphandle lijabulile bantwana bezano ngibone kodwa ukuthi umumile izweleni limi njani okungadingeki ukuthi kumbe lethamathambo okudingeka ivoti wedelana utshintsho bantu bekhaya wendelana utshintsho sibili imayuti utshintshe izimabhele isifile kube lotshintshe elizweni kumele lizibonele lani engade kuhlala lirojwa lirojwa kwesikhathi esifitshane futhi ngesikhathi inyanga selibavotele bona umnangagwa sebekhohlwa ngani shiyana nanento ezinjalo 42 years sihlupheka sinhluphekweni tshintshaneni youth lani badala bezano uyabona sikuthi aliyiboni lizenze iziphofo lelingaso ziphofo ukuthi ilizwe limi njani khandana abantu benakula mfundo izibhedlela kibe sikhangela amanga aqanywa abakhokheli benu hayi bona ake lize singamakhwapha abantu awu zinike nina amakhwapha abantu bezani lonke nje lisapoti izani likhuluma amanga ngayo kodwa khangelani umumo welizwe kuphela ningakhangela okuningi ukuthi kumbe lithanda umnanga kumbe lenza khangelani umumo kuphela ukuthi ilizwe limi njani asihlakaniphini bantu basekhaya
kubalaleli basakazi be-studio 7 ngiyalibingelela lonke kusengudube lokhulumayo eGwanda angazi ukuthi kumbe laba abantu abezana bacabanga njani babona ngaze nibahlakaniphile ngoba bayenza izinto abesebesethi kayisithi angazi kumbe basacabanga ukuthi sabantu bonke igugurawundi yabo yaqeda abantu bonke yini ngoba sisele sisekhona thina esasikhona
iindaba zemorogoro siyazazi lapho into yonke nxa kungathiwa siyichaze siyayichaza ukuthi imorogoro kwakuhambe njani labo magadawa lapha izinto zibesizo ubona ngokwabo khona ngale emozambique siyakwazi ukuthi labo babeqedelana babegqedana ngandlela bayo kodwa sonke isikhathi babe lokhu besethi kayisithi
enya kumbe kuthiwa inyathini lapho kubotshwe khona okwenzeka lodlame olubophise ojob scan ungalanda umuntu emfeni obosuthi kayisuwe futhi abantu bekhala ngesihlobo sabo ubuzobalanda obosuthi kayisikho and then kulokhu ucabanga ukuthi abantu labo kusho ukuthi vele asicabangi yini ikuseyisa lokhu kwe-FCC intelligence yethu then ubuzokhathesi gijimisana abantu kubo matopo gijimisa abantu kubo gogwe gijimisa kayisibo yonke indawo plus into ehluphayo lekuthi amapholisa layo
upholi nyathi lo osikhulumisa amapolisa lo labo labo zihamba iziyami ngase bebuzwe ngento lapho ababekwazi ukuthi kulecala uzakuzwa ukuthi hayi abarespondi kuma abaphenduli inarembosha zabo babazaziphendula nini inarembosha zabo bathi nxa kungenzakala into ekhanya ngani ifunwa izano hawo bagijime kakhulu uze sebekhuluma iziningi-ningi okuninginingi sebengasaqedi
isikhathi du sesidliwe umangoya sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami ngu Chris Gande.